okuqala ukuvuselela ubudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe, ikakhulu la amazwe angaphetsheya esesibona ukuthi uhulumende kaMnangagwa uthi ukufuna ukuxhumana lawo ukuthi yakhe ubudlelwane. Yikho ke lokhu ngibona kuyindlela yokuthi kuzaqinisa lobo budlelwane obudingwa ngulo uhulumende. Okwesibili njalo ngibona kulithuba lokuthi iZimbabwe idinge amathuba angayenza ukuthi abakwamanye amazwe bezamabhizimisi benelise ukubuya eZimbabwe, ngoba siyananzelela ukuthi wathi kusiba lokhetho iZANU-PF yayisithi yona ifuna ukwenza uhlelo lokuthi iZimbabwe is open for business. Yikho ke esikubonayo ukuthi lolo hlelo alukathi ukuthola amazwe amanye labanye abakwezomkonomi abathe babuya ukuthi bezotshala imali yabo. Yikho ke ngibona kuyindlela yokukhankasa ukuthi amanye amazwe labakwezamabhizimusi benelise ukubuya elizweni laseZimbabwe.
Abatshali bezimali laba labo somabhizimusi bakwamanye amazwe, ubona bencibilika yini nxa sikhangela isimo esikhona elizweni kwezenotho? Ibhondi kayisilo yini lezinye zezinto ezixotsha abatshali bezimali eZimbabwe?
Ayisikho kona lokhu kuphela, ngoba njengoba kathesi sizele into ezime ngayo, kathesi siyananzelela ukuthi kulokuthengiswa kwemali lokuthenga imali emgwaqweni yinto ezingakathi ukulungiswa, kungakhathalekile ukuthi uhulumende lo ukaMnangagwa sethe wathi kuba khona okwesikhathi eside. Yikho ke lokhu kuyasikhombisa ukuthi kulento ezimqoka ezomkonomo okufuze ziqale zilungiswe, ezingayenzi ukuthi laba abafisa ukutshala imali yabo eZimbabwe benze ngokunjalo. Kodwa nxa khona lokhu kungalungiswanga, lobugwelegwele kulokhu busasekhona, mbone ngazathi kuzazikhathaza.